kuyiwa ku-general election mhlaka 31 July 2013 kwaphuma isimemezelo sokuthi izikwerede zonke izakhamize lezilazo kumakhansili sezesuliwe. Ngatho ngaleso sikhathi amon record, ngatho ukuthi ungeke wesule isikwerede ungafakanga ulutho. Ngatho ukuthi ngathi mina uhulumende kuhle ukuthi ukezwela abantu, kodwa nxa ezwela abantu uhulumende bekumele akhethe over athathe izikwerede zabantu yena abhadale kukhansili njengalokho abakwenza ku-Reserve Bank of Zimbabwe. Ngatho futhi ngathi mina ngalokho okwenziweyo amadorobho azadilika, yikho esekusenzakala khathesi.
Kansila Moyo, ngeyakho inqobe.
Iyakhuluma kahle uMasango, uqale kuhle kakhulu. Udaba akhulume ngalo liqodo yiwo othiwa ngumqondo lo awukhulumileyo. Ngoba uhulumende aze esule lezo zikwerede wayekwazi ukuthi kona kuza kuba ne-disaster, icala kade-disaster. Yikho wathe kuthe eseyesulile lezo zikwerede, thina njenge-local authorities esinezikwerede ku-government, especially iZimbra esinezikwerede lapo. Ngabe uhulumende wathi wena Zimbra yenza right off izikwerede zama-local authorities? Manje abazange bayenze njengakhonoko, kanti esibayaphi imali elutshwane eyabe ingene ku-main account ye-council, bathume iZimbra ihambe iyoganisha ama-salaries ezisebenzi, imali esezidelivari. Khuluma sezinje bahamba bayothatha 40 million yonke yayikhona, bayitshaya yonke yaphela basala kungelalutho. Ngapha izisebenzi kazirholanga. Ngifuna uMahlangu azwisise into eyodwa. Ngo-2008 eHarare lapha sasiphe njengomzekeliso ukuthi silamakhampani 3000 kade operator at least 60% capacity. Kathesi amakhampani nawo a-operator 10% capacity, ali-50 asesele. Amanye 2950 they completely shut down, bavala izisebenzi zayo ema-reserve zayohlala. Kanti yona imali yekhansili ivela ngabo, ivela kuma-ratepayers, ivela ezisebenzini ngani, ivela emakampanini ngani? Yikho nxa izisebenzi zingasasebenzi amakampani esevaliwe, ubani ozabhadala imali ku-local authority ukwenzela ukuthi mina ngikwanise ukubhadala izisebenzi zami? Namhlanje udubo lolu ludubo lukahulumende, asodubo lamakansili.
Baba Mahlangu, lulungisiswe njani lolu daba ukuze amakhansili ame ngezinyawo enelise ukubhadala izisebenzi zawo?
Ye, ngingakafiki lapho ngizake ngikhangele okuthiwa ngukhansili uMoyo. UMoyo uthi yena iZimbra ithethe imali yonke ibigcinelweni imali izisebenzi zingaholani. Abuye athi yena ikhansili ayisela mali engenayo. Council mhlaka 31 December 2013 yakhetha ukulalela isiqondiso esingekho emthethweni, bavuma ukuwehlisa ukukhansela kumbukwesula izikwerede. Ama-local authorities kwakumele bathi take the minister to the court because that directive is illegal. Kathesi kufoswa abantu ukuthi bahambe, kodwa siyakwazi ukuthi amaholo eziphathamandla zeHarare angaholisa abantu abaphansi abangu-500 ngenyanga. Kungani bengaqhumanga amaholo wonala kwagcinwa laba bantu abavele bengaholi lutho? Ukhuluma ngabantu abamisa imisebenzi, i-retrenchment, abantu phose abayi-1300 ungabamultiplaya ngo-5 kutho ukuthi sikhuluma ngabantu abangu-6500 abangasela kusasa. Abantwana basaye ezikolo, akusadliwa, akusabhadalwa ama-rent. Futhi yena bayikhansile evusileyo. Xa beyikhansile evusileyo bayekelelani ukuchallenja ukuthi isikwerede zingesulwa. Ukuze umbuzo wokuthi ukuthi kuyiwe phambili, impendulo kuyini? Uhulumende zabhadale izikwerede zonke ezakhansilwayo, aphe ama-local authorities izimali kusesenze kuye phambili. Bakwenzile e-Reserve Bank of Zimbabwe, izikwerede zonke ze-Reserve Bank uhulumende kuzikhethe uyazibhadala. Ngenza into efananayo lakuma-council, kumbe aphe ama-council ama-grant yiyo kuphela indlela yokuya phambili.
Baba Moyo, ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zeHarare kuzaphazamisa njani inhlelo zaleli dolobho?
Ngiyamuzwa uMahlangu uyakhuluma yindoda efundile ekwazi umthetho. Thina siyipazi government. Kambe siyahamba kukoti zivisi, yahamba kukoti, sihambe sominista uthi yesu liziqweredi. Singobani? Yiwo umlandi wabo bona njengama-trade unions, ngabe koloko bakuhambisa ekoti. Kathi wayibe khona banjenge-pressure group. Thina siyi-government yangkhona yona le ehambe yayesu liziqweredi. But kulabanamandla kunabangelamandla, uyakwazi lokho uMahlangu. Asembuyela lapha ezisebenzi ezesithi of Harare zifuna ukuya ku-strike. Banelungelo lokuhamba eya ku-strike. Kodwa kufuze babekwazi ukuthi kona umuntu abamstrikelayo ngubani. Imibhobho yabo iyadubula egangeni bethiya i-enemy eyikhona. Ngabe kube kusenza nezabakhokhela mina ngibatshengisa ukuthi kona umuntu afuze abamdemonstrate ngubani.